VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day liqondana lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uMnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe ele RBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo okukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli, bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lumhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eState House. Umsekeli womkhokheli weMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Obed Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulomhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo leMDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bebengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esigodlweni sikamongameli seState House, njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga leReserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamukela. Usibalukhulu webhanga leli uMnumzana John Mangudya wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo sebond not sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi ngedola leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
Kuzaba nzima Mnumzane. Into enkulu uMankunja has confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izaba i-floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nxa i-floating rate siza aligna le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzenzakala yini, kodwa angilashure.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le-dollar elemelika, njalo bathi wenze kuhle ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubone kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi uyenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleki i-RTGS, ngoba i-RTGS iyalose i-value because of i-inflation esikhulumayo, konke le-devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha. And liyakwazi ukuthi last time sidollarize, siyaqhaza ukuthi attract ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis, yokuswelakala kwama-dollar, and abantu bonke trying to move into US dollar, and a trade deficit in dollar terms. So sizabona ukuhamba njani, but I feel that in trying to resolve one problem, bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa i-dollar lemelika, i-dollarization. Ngokwenza kale izolo, ukhonokho ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo nge-dollar lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwe-dollar lemelika, kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingachaji nge-USD. Liyabona amanye besibevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimanda i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy leyo iyabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana nalo Piti ukuthi bekungcono they explore all options.
Hello ke ngumnumzana Richard Manduna ingcwethi kwezenotho ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Okay.
Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukawayengumongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe weStudio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
Loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha yelizwe eleNational Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijiyeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. UMgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiyagalolunye lanhlanje 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka ka-2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe. Umnumza Richard Mawomva, ingcwethe ecubungula ezombusazo, uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe, ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye lakuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe, ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko, njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngaphi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngaphi.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe, umnumza Thembisani Ntunkagwa, othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo, ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfukantukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayi-nationalist. Masikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Tikere, zingaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane, okwenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist. Kathesi ilizwe selingamasosha, konke sokuyisisotsha-sotsha, ngatsho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ekakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakamuse Harare uthi uMgabe wayevele edalelwe ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse, kodwa wasesenza iphutha lokubusa kweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibekwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyayivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse, okuyinto ayekwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abekwazi ukuthi sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane nelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezombusazwe, ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yoguguraundi, inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko-2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ayilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhijizwa nguMgabe.
UMgabe asikhohiwe, uMgabe wabulala ilizwe leli. Thina esisakhulayo vele i-featured yahle yaphambaniseka, vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulala engelandaba lakho lokho, yena ezidingela imali zakhe ebulala. UMnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi waye uMgabe wayeyala ukutshiyela uMnangagwa elizwe. UMnangagwa selibulele laye.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika-21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni, ilanga lika-21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe esabusa, lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF, lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe, abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe sokuthakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela uward 28 kukansili yedolobho lakoBulawayo iNomination Court eBulawayo Large City Hall. Lokhu kulandela ukubhubha kukakansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa leli dale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano we-MDC Alliance, izaphu, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhlaka 30. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazane ngesikhathi usibala ukukhulu webhanga leRBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali eRTGS dollar eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lakhe ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India obonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagesi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo yethula omutsha othumbulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe elibhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lile zikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezi nkulumo ongayisuye mongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezi nkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi sikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba si umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe. Sivumelane, sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kathesi sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele okunye, silungiselele okunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle izimpambi emuva. Ukuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha lalapha into engizokhetha. Lesikhulume ngakho sindawonye. Silungisa sindawo esikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubaba uGawule lapha ukubana ye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabo uGawule leZANU ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Zeni indoda yena leyo bisisithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami seqoqe ngokuthi singawulungisisa njani. Kina, I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho ke umnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcini sihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelela ukuthi kulento engaphuma ngoba kula nto ephumayo endaweni enjengayonaleyo. Okufuze njalo sikukhangele Chrisi ukuthi laba ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So-ke ngenye indlela umnangagwa ubizweni nje ukuthi ehambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto-ke udaba uthini wena?
Ngiyamuzwa honorable Sibanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokhangela ngikhangele ngibona ngani lokho kubuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris Sibanda honorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo sikhuluma ngayo sonke umhlaba wonke jikelele la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitsho njalo sesidlulile kunzima zonke lezazivalayo. Ngezinye indlela ngibona ngani nxa elokhu ekukhuluma khonapho siyase sisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efolweni sesisenyama endlobo yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela ngoba ngani sidlulile ekhethweni. Ekhethweni lo ningali kubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani kodwa sidlulile yikho yena kade selilunga ledala lephalamende sadlula ekhethweni. Aluba kasidlulanga ekhethweni ngabe yena kavuma ukuthi kasuke ephalamende ngale sengabi khona ephalamende babuyele endaweni lakuthi ukhetha lokuhambangayo bese besivuma-ke ukuthi ngaleyo ndlela baba behle benalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo bengathi lokhu okunye akuhambanga kuhle okunye lokhu kuhambe kuhle hhayi konke akuhambanga kuhle nxakunjalo. Engifuna ukuthi ngikugcizelele ukuthi bahamba le makhoti i-constitutional court yanquma isinqumo yanga lesinqumo yikho kade sikhona phalapha esikhona ungani sibuyele emuva. Yebo phela bayakonye kwaphambanisa kwathini 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 kufana nomuntu ongaze ehambe e-court omunye sithi hayi mina kangilagakothi i-court ingavelithi yona okume kunje kume kunjalo lo muyathanda noma kawuthandi kodwa sihlonipheni khonokho impumelo ethi mema-court kodwa bona sebethethisa ama-court bethi awuthajiwe abanabanye abayenzanga kuhle umsebenzi uyazi nxa sesingayenza njalo ngibona ngani akula nto engaphuma lapho.
Gawule, nxa kuyukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umnangagwa. Umnangagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule uprezidenti wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali ukanselile emashonal and central okwaziwa yikuthi kuthiwa vele kusukusela kuqala siyo indawo yokuhlaphela indawo yezalotiwe
ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi
umongameli wakwambonela umongameli olohlonzi othi yena efake imeeting abantu bemashonal and central bamnikela uspokesperson wakhe bese sithi hayi ubesafona efonela abafowabo abakuregini yikho kwakhanseli somhlangano khonokho. Thina siphila nama-members of parliament ama-national and central bayasitshela ukuthi amagonyeti lamabhaso zopho bahamba bengela bantu ngoba abantu umnangagwa kabamfuni lokhu asomahungahunga asotho ephuma esidodini yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana kuphansi e-parliament yezimbabwe.
Ngiyakumangala khonokho ukuthi kule nto enjalo kodwa kumangalisi
uzokhatyana wena usetholotho itholotho yebhindura nemashonal and central ukhathana kakhulu yikho mangala kati mina ihlala phansi nabantu ama-members of parliament akulani province yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU-PF. abakhubazekileyo ngokungaboni emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo, bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lombuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo, osakhulayo eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Matheta ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiywa ngaphandle kwenhlelo ezinengi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes, ukuthi nxa abantu sebecabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula, silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboni ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe azitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lomhlangano wobuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende lenhlanganiso ezizimele kugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathisa isikolo seKopota School for the Blind laseDorothy Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhele ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima uthi siyithole inzima uthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi abeBraille banilutshwane nxa sikhangele zabona uthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi kabafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazanyiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kodwa uhulumende lo esilayo omutsha secondary public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu, isikolo ezwana nayo, imisebenzi konke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille, uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethe leli thuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenele umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona.
Long time ago,
our grandmother used to pull us around the fire. Around the fire, setting Kalewane.
Long.
Lontelecha ingoma kakhulu yo isigqibela uhlebo lo lethu lamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba lamhlanje. Zimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Dande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.